ukuthi abantu benziwe ama-PCR test kuyinto eqondileyo. Kodwa ke njalo osokuluhlupho yokuthi pho nxa umuntu etholakale engelawo lowo mkhuhlane sokuthiwa futhi ayekuquarantine for 14 days. Phezu kwaloo 14 days sinanzela ubana uyabe ekuquarantine ama-costs engewakhe. Khonaphana sibona ungathi uhulumende lapha sibona ungathi useziphikisa ngoba isizathu pho esokuthi kwenziwe ama-test lawa sengawani. Ngoba ungaze wenze utholakala unegative kuyathiwa quarantine for 14 days. Ngezinye indlela sibona ngathi asilonyathelo elihlelele. Inyathelo lengozi yokuthi njengoba sesiya kuChristmas sinanzela ubana kulezi suku sikhangele ukuthi i-tourism industry engathi iyavuka, but ngalesi simo kumbe ngalesi sinqumo esithethwe nguhulumende umongameli wethu Mnangagwa sibona ngathi kuzakhoza uhlupho lokuthi kuyasixothela abantu elizweni. Ende kuzenza abantu badonde ukubuya eZimbabwe kuyindlela esibona ngathi hayi imithetho lefakwa yokubana inqabele kumemetheka kwe-COVID-19 iqondile. Kodwa sibona ngathi lapha uhulumende kake akukhanyise futhi ukuthi akunanzelele ngoba ukuthi umuntu esethwale e-negative esokuthiwa futhi kayeku-quarantine sibona ngathi hhayi lapha indaba ayihambanga kuhle. Lami ngeyami ingqondo nxa nginanzelela ngibona ngathi lesi sinqumo esithethwe nguhulumende kuyisinqumo esingathi silolaka kakhulu ebantwini, asinika abantu chance yokuphefumula. Singathi thina isinqumo lesi is not friendly to people. So ke engxenye yohulumende singakutshela ukuthi hayi masinyaka kukhangela okuyinto arivayizele indaba. Umuntu atheste ngathwala negative kavunyele ukubana angene elizweni ayenza kwenzani, angabi lo hlupho. Yes, lona othwala positive kuqondile ukuthi hayi quarantine.
Sokwedlule iviki umkhakha we-Omicron lo utholakele kwele Botswana la kwele South Africa. Kodwa eZimbabwe uhulumende lokhe esithi usadingisisa ukuthi ungaba usukhona na kumbe awukafiki. Singathi uhulumende lapha uhamba ngesiqubo esifaneleyo yini?
Bahamba ngesiqubo sonwabo okuyingozi empilweni zabantu. Phela lo mkhuhlane njengoba ungakazi ukubana uyingozi enganani empilweni zethu. Sibona ngathi uhulumende ufanele ngawukudala wagijima masinya wadingisa indlela zakhona ukubana bonke kambe lo mkhuhlane ungawukhona elizweni. Ngoba nxa silokhu sisekhuluma kanje kungakenziwa lutho, uhulumende lokhu esafanisela. Nxa ukuthi usukhona elizweni abantu babhizi bawuhawula bewunikana and uzafika esibangeni sokuthi nxa sesisiyathi phaphapha sonke abantu abaningi umkhuhlane usubahlasele. Njalo njengoba futhi kungakaqedisi kahle ukubana ungahlasela ulimaza omningi ngemva kwesikhathi esinganani kumbe ulimaza isystem omningi esikhathi esinganani. Sibona ngathi hayi isiqubo sikahulumende siphansi. Esingakutsho nje lathi ukuthi uhulumende weZimbabwe siyamcela ubana akaphangisise ayenzele i-research masinya.
Kuyini ongakuxwayisa mhlawumbe uhulumende lezakhamizi nje?
Okokuqala ke siyaxwayisa uhulumende ukuthi sizwile ukuthi ama-vaccine laya sehlatshwa abantwana kusukela besehla beshafa ngama-16 years. Esingakucela ukuthi engxenye lay vaccination process abahambe ngesiqubo esiphakemeyo esiphezulu sibili kakhulu. Uhulumende kabone sibuthi uyafaka abantu ku-ground kube la ma-test aphakemeyo kudingisiswe futhi ukuthi kambe lo mkhuhlane ukhona mboko. Bakwenze masinya khona okungoba singaze siphuze kuze ufike ikhisimusi. Kuzaba le ngozi yokubana abantu bayaphithizela sesinganikala umkhuhlane kokuze sifise ukuthi khathesi njengathi sokuqalisa uDisemba uhulumende sokucacile ukuthi kambe lo mkhuhlane sihlawumba silawo. Kodwa sibuye sithiwe uhulumende sikhangele uzulu lathi abantu izakhamizi ukubana asiziphatheni kuhle ngalesi sikhathi. Sesizwile ukubana lo mkhuhlane ukhona lanxa i-Omicron yakhona ingabi ngakangeni, kodwa siyakwazi ukuthi i-COVID-19 vele ikhona umkhakhalwana owedluleyo owesithathu lokuphakathi kwethu. Abanye ngeKhisimusi siyale ukuthi sibe lokuthokoza okukhulu kuye lamaphati abantu bevakatshelane. Cele kwenzeli kwethu sinanzelele ukubana lo mnyaka ngomnyaka otshiyeneyo leminye iminyaka. Siyacela abantu bahlale ezindlini zabo babalekele ukuba endaweni eziminyeneyo ngoba singaba le ngozi yokubana lo mkhuhlane usihlasele ugcine usulimaza abanye bethu. Sinanzela njalo ukubana lakhona kwesixwayiswa ukubana ama-mask sicela ubana siwafakeni siwagqoke ngendlela eyiyo. Njengozulu sivala amakhala sivala imilomo kakahle ukwenzela ukuthi singabi lohlupho.